UHartwell osanda kuloba ugwalo olujulileyo olesihloko esithi What Went Wrong with Zimbabwe's MTCT uthi okunye njalo okwalulaza ibandla leli yikuthi kwakuqakathekiswa inkokheli kakhulu njalo kungabonakali ukuthi lalime ngaphi ibandla leli kwezomhlabathi wathathelwa abamhlophe lokunye okufanayo. Uthi ibandla leli kalikhuthazi ingxoxompikiswano phakathi kwamalunga alo, kuthi ke njalo lizonda ukuchothozwa ngamaphephandaba lemisakazo. UHartwell okhulume labasakazi beStudio 7 kuhlelo lukaZulu oleLive Talk uthi ibandla leli lehluleka lokuxoxisana okukhaliphileyo lomanyano weSouthern African Development Community ngomnyaka ka-2013 kungakenziwa ukhetho elanqotshwa khona libandla leZANU-PF. Uthi kusobala ukuthi uMoyi uTswangirai wayesehluleka ukukhokhela abantu ngemfanelo.
I've never been anti-MDC, I've never been pro any party in Zimbabwe or anything like that.
Ngifisa ukubeka sobala ukuthi kangilizondi ibandla leli. Angikaze ngisekele ibandla kule Zimbabwe.
I also was fortunate enough to spend 3 years in Zimbabwe.
Sengaloba kuningi ngodlakela olwenziwa libandla leZANU-PF. Lokunye nje kufanayo. Ngaba nenhlanhla ukuthi ngahlala kule Zimbabwe kweminyaka emithathu. Ngazibonela ngamehlo ami la okusenzakala. Ngadanisa kakhulu ngokusenzakala kubandla le-MDC njalo lobukhokheli bukaTswangirai.
UHartwell uthi ibandla leli lalimatasatasa ngesikhathi lingena kukhetho ngomnyaka ka-2013.
I started writing this paper just after I left Zimbabwe.
Ngaqalisa ukuloba ugwalo lolu ngisuka eZimbabwe. Ngafika kule Zimbabwe kusanda kwenzakala umncintiswano we-World Cup ngomnyaka ka-2010 kule South Africa.
And I started to make notes about why is it that the MDC is a weak party?
Because we are not going to be able to do this.
UHartwell owenza izifundo ze-PhD ekolijini le-Stellenbosch University kwele South Africa uthi uTswangirai ngomunye owenza ukuthi ibandla leli lilulazeke.
Leadership is kind of it's very hard to define, right? Because what is leadership?
But I know what I saw.
Look at anything from all the sex capades to
you know,
uthi banengi abakhokhela amabandla ezombusazwe eZimbabwe abanjengoTswangirai.
I think the more I thought about this, the more I thought that many of these issues that I identify with regards to the MDC are many of the same.
Ngicabanga ngodaba lolu ngiyabona ukuthi lokhu okwakusenzakala kubandla MDC kukhona njalo kumabandla atshini yanjenga eZANU-PF.
Is the only party where there's intra-party violence or anything like that. I think the violence that we've seen that was committed by ZANU-PF is much worse than what we've
lapa seen. But the silo lodwa elibhekane nenhlupho zonke lezi ngakhangela okwenziwa libandla leZANU-PF kwedlula okwenziwa libandla leMDC.
Kodwa ke uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa uthi loba nje ebona ukuthi uHartwell ubephehla ingxoxompikiswano ngokwenzakala kubandla leMDCT kusobala ukuthi abantu kabalandaba lokwakwenzakala kubandla leMDCT kudala. Uthi abantu bakhangelele ukuvotela uhulumende omutsha hathi okwenzakala kudala. Uthi okwamanje umongameli webandla leli uMnumzana Nelson Chamisa wenza izimanga.
Yena ulikholwa elihamba esontweni iviki zonke ngensonto. Ngakho ungumuntu ongawukholwayo ukuthi yena usengaba unkulunkulu wabanye abantu emhlabeni ngokuyazi ukuthi ngokholo lwakhe kunonkulunkulu oyedwa kula nkulunkulu omunye owesibili. Ngakho kakuthandi ukukhonzwa njalo uyazi ukuthi ubukhokheli buphiwa ngabantu njalo buvela kuNkulunkulu. Ngalelo ngendlela enjalo uPresident Nelson Chamisa indlela aphethe ngayo ibandla le-MDC ngalesi sikhathi ngelokuthi uzama ukuyakha aqhubekise phambili aqinise iy'ngatsha zayo zonke elizweni lonke ukwenzela ukuthi iphumelele nokuthi mhlazana laye isikhathi sakhe sokubusa sesithelile aphume esihlaleni atshiyele omunye. Yikho evumile kuphela ukuthi angene embusweni esesemncane ngoba uyazivela ukuthi nxa engene embusweni emncane kangaka asiye umuntu ozikhangelela ukuthi sengaphela embusweni. Hhayi, ihambo lekalizwe leZimbabwe libe lenhlanhla enkulu kakhulu ukuthola ubukhokheli obutsha obukholwa uNkulunkulu njalo ubukhokheli obufundileyo obuqeqeshe kahle obaziyo ukuthi ukuba ukuzenza kwengqungquthela yazo zonke izinto akukuthi ndawo kugcina
ukuthi
phansi njengokwenzakala phezulu umgaqo.
UHartwell uthi uMnumzana Jamisa kumele afunde okunengi okwenzakala kubandla leli lisakhokhelwa nguTswangirai ukwenzela ukuthi liphinde lithakazelelwe nguZulu.